Inhlanganiso ye-UNICEF ithi isimo sendlala emazweni asezantsi leMpumalanga ezwekazi le-Afrika sidlisa abantwana imbuya ngoluthi. Kule mihlubulo mibili sebeyisigidi abantwana abadinga usizo lwesiphangiphangi kwezokudla, impila kahle lenhlelweni zemfundo. Umcebisi wenhlanganiso ye-UNICEF unkosikazi Megan Gilgan uthe eZimbabwe lapho uhulumende asehle wabika ukuthi umangoye uselaleziko ebantwini abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million kudingeka amadola izigidi ezilitshumi lambili 12 million dollars ukuze kuvikelwe abantwana kule indlala.
So you have ongoing programs that are looking at cash to needy families, scaling up.
Inhlelo ezidinga uxhaso zigoqela ukuphiwa kwembuli ezilambayo imali, ukusiza ngamanzi ahlanzekileyo, ukuxhasa inhlelo zokudla okwakha imizimba lokwelatshwa kwemikhuhlane. EZimbabwe isimo sesisibi ngakho sifuna uncedo lwesiphangiphangi ukuze sihlenge impilo zabantwana.
Ngokutsho kukahulumende weZimbabwe, ilizwe lidinga amadola edlula ibhiliyoni lengxenye 1.6 billion dollars ukunqanda uhlupho lwendlala elizweni jikelele. Uhulumende uthi kusiyaphela u-2016 izikolo ezedlula inkulungwane ezisitshiyagalombili 8,287 schools zizabe sezidinga ukudla kokupha abantwana. Abantwana bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 216,000 abaleminyaka ephansi kwemihlanu sebedinga uncedo lokudla okwakha umzimba ukuze bengabile emkhuhlane. EMalawi lakho kubikwa indlala isibhuqe kwazwela njengoba sekulabantwana abedlula izinkulungwane ezine lengxenye 4,500 abelatshwa imkhuhlane ebangelwa ikusweleka kokudla okwakha umzimba. E-Ethiopia khona bafika izigidi ezisithupha abantwana abadinga usizo lokudla. Lesike simo esesitholakala phose emazweni amanengi. Unkosikazi Gilgan uthi kufuneka izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola ukuze abantwana emazweni la bathole ukudla, bevikelwe emkhuhlaneni, belatshwe, bathole amanzi ahlanzekileyo nezinye indingeko.
We know the situation will get worse, so I think we have the evidence.
Siyakwazi ukuthi lesi simo sizakuba sibi ngamandla. Sesilobufakazi bokuthi lindlala isifake impilo yabantwana ebunzimeni obukhulu. Uhulumende basebenza gadalala ukulwisana lale indlala, kodwa sicela abapha usizo lwemali ukuthi labo baphe imali yenhlelo zokusiza abantwana ezikhona loba ukusungula lezo ezingakabi khona.
Uthi imali ifuneka ngesiphangiphangi kungakalahleki impilo zabantwana abaningi. Malestudio 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.